abalo bibathe kwaqa edolobheni leHarare okwamalanga amabili bethuza ukumela nomsebenzi wabo embukisweni wamabhuku owe Zimbabwe International Book Fair ZIBF. Umlobi wakubulawayo umnumzana Nelson Thwala odume ngamabhuku ambalo awalobayo akuqela elithi akuchachadazi elizizwa ukunuka lelithi umfubula wenhlathu lamanye awesingisi uthi babhekana lobunzima ngoba bengasayitholi kakuhle inzuzo kulo msebenzi.
As writers, umsebenzi wethu muhle but yonakala uyachasha umsebenzi wethu. Some people are benefiting more than us thina abaningi bawo. You find ukuthi umsebenzi wakho wenzileyo osebenzileyo ubenefitha abanye abantu clandestinely. Bayathatha umsebenzi wakho bayudla ngawo. It's hurting us, it's killing us.
Uqhubeka uThwala ethi ukutshontshwa komsebenzi wabo ngepiracy kuqhubeka kuludubo abalokhu belisana nalo.
Kuza kwenzeka ingxenye direction ethathwayo is leading us to better times. Ngoba kuthiwa kungabona kulobusuku kumnyama kakhulu kuza kusa, kwenyukela kakhulu kuza kwehla. This is my hope ukuthi kuza kwenzakala.
Umnumzana Kem Gong Kengasong obhala amabhuku ekwele Cameroon efundisa ekolitshini elikhulu le-University of Yaounde uthi udubo lwepiracy lubhahile laselizweni lakhe. Sithi ikakhulu endaweni ezikhulunywa isilungu ethi sokudingakala ukuba abalobi besebenzisana labadinda amabhuku ukuze becedele lolu daba ngoba imithetho ingalandelwa. Umnumzana Mihla Sitsha olobe kubulawa uthi njengabalobi balobela ukuthi abantu babale amabhuku abo hathi ukuthi bewabale bona.
Okokuqala uhlupho esilalo kakhulu oluyilo ngoba kakhulu siloba asizilobeli, silobele abantu ukuthi bebale. Uhlupho esilalo ukuthi abantu abazenelisi ukuthi bethenge ingwalo zethu. Umuntu wayesinxa engatholi imali into ayicabangayo ukuthi ethenge impuphu. Ugwalo sekunzima ukuthi luthenge lanxa uzama ukuthi ulidindise kunzima. Economy, umnotho welizwe wenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi bethenge ingwalo.
Usitsha olengwalo ezedlula amajumi amabili edume ngogwalo oluthi wangenza mntanami, lolunye oluthi imisebe yelanga, loluthi izulu ayisilokula. Nguye njalo unobhala jikelele weZimbabwe Academic and Non-Fiction Authors iZANA. Uthi udubo lokumiswa ukusetshenzwa kwemali yakwamanye amazwe kuyabaphazamisela imisebenzi yabo njengababhali.
Kwenze ukuthi imali leyi iyaphandla abantu ade beyisebenzisa. Ngokuguquka kona kwenza ukuthi izinto zikhwele and zizo ziqhubeka zikhwela. Lanxa kuyaye kuyizimdola kodwa into ziyaqhubeka zikhwela ngoba zinanzelela abantu abadinda ingwalo, into lezana abazithenga kakhulu ngaphandle kwelizwe. So nxa sebeqambe imali besebenzisa izimdola iyabe isiphezulu kakhulu kwenzisa abantu bengelizwe bethenga.
Lumhlangano oqale lamhlanje uphela kusaza ngolwesibili ungenwa ngabalobi izikhwicamfundo lengcitshi kulo msebenzi abavela emazweni atshiyeneyo agoqela iZambia, South Africa, Zimbabwe, Tanzania, Cameroon lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.